Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 Ntulikazi 2023 ngo Praxitus Jeremiah City Machono bakwethu. Endabeni zethu lamhlanje.
But we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
Igula lomanyano wamazwe wezwekazi le-Europe elize eZimbabwe ukuzokhangela ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ele-European Union Election Observer Mission lithi lizathumela amanye amalunga alo emaphandleni.
Iyabantu bethusela imini lebusuku iyinyamazana lezivele siyazi iZANU-PF ibethusela ngento eziningi ezimbi ezishiyene ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla le-CCC lizehlele lokho okubi lihlele lokho okubi.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo emhlobulweni wangezansi emaNdebeleni bakhala ngokwethuselwa kwezakhamizi zemaphandleni. Kuthi ke kwezemidlalo liqhuba nzima iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emdlalweni wokugaqa we-netball eliphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iqula lomanyano wamazwe yawezwekazi le-Europe elize eZimbabwe ukuzokhangela ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ele-European Union Election Observer Mission lithi lizathumela amanye amalunga alo emaphandleni ngenjongo yokuyabona ukubana ukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi luqhutshwa ngokuthula kanye lokuthi lube ngolukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare, umsekeli womholi wequla lelinkosikazi Bertha Martin Rozumilowicz uthe balethemba ukuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Uqhubeke ethi bazazama ukuba khona ezabelweni zonke zelizwe kungakhathalekile ukuthi usemadolobheni kumbe emaphandleni.
Observe in urban areas, not just in cities or in towns, but we will also be present throughout the country in all 10 provinces of Zimbabwe. We'll be looking at rural areas, we'll be looking at remote areas, and so really getting a very balanced and composite picture of how the elections will be proceeding.
Incitshiko zombusazwe uMnumzana Thembisani Ntungakwa uthi ukuba khona kwe-EU elizweni kuzanceda ukuba ukhetho lukhululeke elizweni.
Bili sibekwazini ukuthi bathi bekhupha umgabe bathi sokule Second Republic. I Second Republic yesikhiwa singathi yabizama ukuba yi reformist ukukhanya iguqula izinto. Kutsho ukuthi ingayemukela ama observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo ukuba khona kwama observers ufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni u ref webhora. Ma kungaba lokutshontshela ngesikhiwa bathi still the elections will be credible maka ukuthi ama-observers avumelana njani.
Wodwa enye ingcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bengzela Gumbo uthi ukuba khona kwabo elizweni akusoze kuguqule umumo oselizweni.
Ukuba khona kwama-observers lokungabi khona kwawo eZimbabwe kuyafanana ngenxa yokuthi ungabona i-violence ingayenzakali kabe usitsho ukuthi idivelena kunjani election le uyirane kahle. Oma observers lawa amoniti aya observe. So abala intunyetshintsho abangaliwenza emuntwini. So ungabona kungela virus yakutshengisa ukuthi idivelena kadevele jonge ukurana ngezindlela ezingaso violence.
Abe EU bathi babheke ngelihlo lokhozi lokho okwenzakala emthethwandaba lapho amalunga amabandla aphikisayo alokho ephikisa ukuvinja kwawo. Ukuphatheka kukhetho lolonyaka ukuza kwe-EU eZimbabwe kwenzakala ngesikhathi amabandla aphikisayo ekhala ngesimo esibi sombusazwe lapho athi akenelisi ukukhankasa ekhululekile. Amalunga amabandla la eqhubeka esethuselwa ngezinye zezikhathi bechaya kumbe ukubotshwa lokuhlukuluzwa ngamapolisa. Abe EU bathi bazakhipha umbiko wabo ngekhetho lwalonyaka ngemva kwensuku ezimbili impumelelo yokhetho isiyethulwe. Baphinde bathi baza kutsho okuningi ngokhetho ngemva kwamaviki amabili besithi kabasoze bakhulume ngokwenzakala elizweni ukhetho lungakedluli. Inani lequla labe EU lakhuphuka ngamalunga afike kuliviki amanye amalunga afika mhla wokhetho ukuze bagcine sebelikhulu lamachumi amahlanu 150. Amazwe angaba ngamachumi amabili lasikhombisa akumanyana we-EU le asebenza le-Canada, Norway, Switzerland lamanye ukuzobona ukhetho lweZimbabwe liqhutshwa. Ngomnyaka ka-2002 iZimbabwe yaxotsha wayengumholi wequla ele-EU elezwa ukuzobona ukhetho luqhutshwa umnumzana Pierre Scott wakwele Sweden esethethwa umlandu wokungahloniphi ilizwe. Lokhu kwadala ukuthi i-EU igcine isethesa izithezo zomnotho enye inkokheli kahulumende eleZimbabwe linxuswe amazwe angamachumi ayisithupha lane kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa ukuzobona ukhetho luqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalungiselelo okhetho lwalonyaka aqhubekela phambili eZimbabwe. Kuluthuli bayakhankasa bedinga usekelo lokuvotelwa abamabandla ezombusazwe ayenelise ukubhalisa amalunga awo azancintisa kukhetho lokamhla ka-23 Ncwabakazi lokudinga amakansila, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli welizwe. Lokhu bakwenza ngokuhambela abantu emizini yabo lokwenza imihlangano emikhulu yamarali ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe. Abebandla leZANU-PF ngempela sonto basenkayi eMathebeleland North emhlanganweni omkhulu okhangelelwe ukukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa labo bazabe besenkundleni eRudaka Stadium eseMarondera eMashonaland East.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula,
lamlela ndwandwe.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo emhlobulweni wangezansi eMandebeleni bakhala ngokwethuselwa kwezakhamizi zemabandleni lapho kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Inkokheli yomdabu ibikwe isebenzelana labebandla leZANU-PF besethusela uZulu emaphandleni ngokubatshela ukuthi bazavota bengaphansi kwabo okuzadala ukuthi babekwazi ukuthi uZulu uvotele bani. Umnumzana Petros Mkwena, isakhamuzi seMadali Village eKwandastawutse, uthi phezu kokuhlukunezwa kwabantu sokule nketha yabetshabi lapho kusabiwa impahla evela kurhulumente.
Ubayethusela abantu bale nketha abatshabi besiphisamende batshiya labo bangasibo ebandla leZANU-PF besipha amakhuba athiwa nikho abadala lesamende sona leso bakhetha bapha amankazana abo bethusela imemba se-CC lasamanye amabandla ngaphandle leZANU-PF ngoba bona bangama-chairperson amasela njalo bephula isisekelo sembuso chapter 15.
Umnumzana Victor Spanda olilunga lezaphu njalo ezancintisa ukhetho luzayo lwamakhansila kwathi 17 emanama uthi bandla lakhe livinje ukuqhuba umhlangano wale matobo ngeviki edluleyo ngezizathu ezingacacanga.
Mhla ka-22 July besilerali ezaphu actually it was a public meeting ematobo amapholisa avimbile ukuthi khona irali iqhubeke umhlangano uqhubeke. Baletha izizathu ezinye ezingazwisisekiyo ukuthi khona sebeqala ukubuza impahla zabantu ukuthi khona ubani ebegqoke njani, isecurity yena ebegqoke njani.
Izikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ezansi eMandebeleni, umnumzana Ntando Ndlela, uthi lanxa kungakabi lo dlame kulesi sabelo uzule emaphandleni uhleze setuselwa
iyabantu bethuselwa iminde busuku inyamazana lezivele siyazi izanu PF ibethusela into eziningi ezimbi ezishine ukuthi lingavotela kumbe lingasekela ibandla lesi-CCC lizehlele lokho okubi lihlele lokho okubi kodwa hayi abantu baqhubekela phambili bebekezela bekhangelele inguquko umumo okhona lapha ulokuthakazelela ikusasa entsha engahlihlele abantu bezimbabwe engahlihlele abantwana bemadebeni south nxa bangavotela inguquko
umnumzana malaki nkomo oyisikhulumeli sebandla lezanu PF ezansi emandebeleni uthi umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho uqhubeka kakuhle njalo kungamanga ukuthi abebandla lakhe basebenzisa inkokheli yomdabo ukwedusela izakhamizi
angaboni kumbe ukuzwa udlakela kwezinye indawo abantu bazikhambenela kuhle bazihambela kuhle bazikhulumela kuhle akula oyethusela omunye singazi maybe kungaba lapha nalaphana abantu bezikhulumela ngobulutshwana babo kodwa uma sikhangela ukuthi abantu bayakhankasa umuntu wonke ukhankaswa ngendlela ayokhankasa ngendlela ayifunayo imbonakalo lokhu kungaba yikukhuluma nje kwabantu abakwazi ukubana sebezanqotshwa babesebezama ukuthi badinge ukusola obunye ubukhokheli okungabe bukhona
ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa mhlazi ma23 unyanga ezayo kancwabakazi lapho uzulu azavotela amakhansila amalungu edale lephalamende kanye lomongameli ngimele umsakazi we-studio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube
Lamlela nampa wafube mbula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Okwamanje ke sesingena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana nalabo esifazana kuhlelo esiluphiwa ngosithandekile emhlanga
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga lamhla siqhubeka ngokucubungula amalungiselelo okhetho oluzayo sixoxa labesifazana abazancintisa kulolu khetho bemele amabandla ehlukeneyo asizweni ukuthi silawuphi umhlonitshwa lamhla
ukuqala nzazitho igama lami ngudunyiswa Ngwenya esami sibongo singesakomajola ngingumhlali wenketha 7 kuward 24 ngihlale khona kusukela ngo-1988 ngumhlali omdala sibili ngikhankasa kakuhle kuward 24 ivandla lami engikhankasa ngikulo ngelezaphu unina wamaphathi wonke ngikhankasa kuba ngukhansila nje ngokuba kuningi okufanele abantu bakunanzelele bakulungise nxa sincedisana hayi ukuthi mina ngibapha lokho kodwa bona batho okuswelakalayo mina ngibe yisithunywa bengisebenza njengombalisi ngingakangeni kulokhu ngiqalise ukubalisa ngisemaphandleni ngangena kobulawayo ngafundisa ezikolweni ezishiyeneyo ngaretire ngisesikolo semanondwane kungakho-ke ngisithi mina i-proven record iseduze khona lapha ewadini isikolo sami yimanondwane ngisebenzile njalo lama-organization amanye atshiyeneyo ngikhangelele labantwana njalo ama-orphans laba-vulnerable ngingu-child protection ngingu-chairperson we-child protection ngasebenza lamanye ama-organization world vision contact kungakho ngithembe ukuthi hhayi umphakathi sisebenze kuhle ndawonye sizazwisisana ekusebenzeni kwethu olutsha oluningi into engikhuluma lalo beluzwisisa ngalokho ebengikhuluma ngakho hhayi kabadala abaningi ngoba ivele izapho bayayazi lanxa bebefuna ungani bayayigqibela beyenze ngani kayikho abanye bekhuluma kungathi yinto ebivele ilokhu iphakathi kwezanu hhayi sike sichasisile ukuthi izanu layo imi yodwa izapho imi yodwa i-unitar code kwadlula lokhu ngaleso sikhathi okwakuyiso sona hayi kuba ngumama uvele kunzima nxa sikhangelelane lezepolitiki balutshwane abamayo bakubuzwisise kodwa ngalesi sikhathi baqalile abantu ukuzwisisa ukuthi sonke silamalungelo ukukhankasa simele abantu endaweni zethu njengoba ngikuwadi 24 obenguwadi 25 ngiyaphinda nje into eqhakathekile ukuthi kube le training yama skills kwabatsha so ngaleyo ndlela kumele sithi revive ama youth centers for skills training omama badinga okuningi abafanele bakufunde lapho sikhathi esiningi baba sezindlini besebenza kwendlini kodwa kukhona abakuswelayo babe ukuthi labo babe empowered kufanele kube le ndawo lapha abahlangana khona bafunde sifundisane lawo besitho abakuswelayo ukuze singikuthwale ngikuse lapho kufanele kuye khona bese sikhangela lamanzi ubulawayo akalamanzi njalo kufanele kwakhiwa amadamu nxa kukhula ipopulation sibaningi amadamu lawo fanele angezelelwe edolobheni izikolo i-council ibivele yakhele izikolo kodwa osokumangalisa ukuthi izikolo khathesi azisela lutho azisela amabhentshi azisela amabhuku akusekho kwakuvele kukhona kukhona isikhathi sokuthi kulamsetshenza nyanyana eyenziwayo ewadi kumele ibe yimisebenzi ekukhangele ukuthi wonke umuntu ongumhlali waleyo ndawo uyathola ithuba lokuthi achatshwe laye asebenze kungabi ngani kuqhatshwa ngokuthi ungubani okabani ungubani okukhangelela ukuthandana lobani hatshi izinto ezazingivele ezinye zakhansile
zikhona yini ingxaki osuke wadibana lazo lapho ukhankasa
angingahlangani lodlakela ekukhankaseni kwami la maphetshana ami hayi angingatholi adatuliweyo ngisabonga kumphakathi lapho ukuthi hayi kukhanya kulokusebenziselana kuhle
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dunyiswa Ngwenya uMajola oncintisa ukhetho lokudinga ukhansela kaward 24 enketha kobulawayo emele ibandla lezaphu asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sikhuluma labesifazana abazancintisa ukhetho oluzayo abavela kumabandla ehlukeneyo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Ephuma ke enkundleni yethu uSithandekile Mhlanga udedela kuChris Gandhi yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Victrice Mathuthu olwela ilungelo labesifazane
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga msakazi ngiyabingelela ehlelweni lakho kuwe labalaleli bohlelo
siyabona ukubana abesifazane balutshwana kakhulu abancintisayo ukubona njani wena khona
njengomuntu ongumama ngiyakunanzelela kakhulu lami ukuthi abantu besifazane balutshwana kakhulu abangenelelo lukhetho siyazi ukuthi lakudala bekuthi lokho kuthiwa omama ngabantu bekuthi behlale phansi ekitchini kondla izimuli bebebheke lelo baba labantwana indaba zepolitiki lezi bezingasizo zabo mama kangapha yebo balutshwane bona kodwa inani labo liyalikhula angeke sitiselenele ngoba lisesephansi kakhulu kodwa inani lakhona liyakhula kuhle futhi kuyajabulisa ukubona omama bona ababakhona bengenelile ekhethweni esethemba ukuthi ukungenela kwalabo laba balutshwane kuzakhuthaza laba abalokhu bedonsela imuva besesaba ukuthi bazibandakanye kulezi ezombusazwe ukuthi labo babone ukuthi hayi nje abantu bangomama kuyangeneka laphana bayakwazi ukuthi labo bangenelele ukhetho bengathi ngoba ukukhetha kuphela labo bangene kulabo abakhethwayo esithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi sizawubona omama beqhuquzeleka ukuthi bangenele ukhetho
ngokubona kwakho kungabe kubangelwa yini lokho
msakazi mina ngiyathemba ngilethembe likhulu 100% ukuthi nxa omama benganikezwa lezi zikhundla eziphezulu loba sona isikamongameli ngokwaso singabona ujinto olukhulu elizweni lethu loba nje eAfrica yonke zonke nje uma kungabe kunikezwe omama izikhundla sokuba ngomongameli singabona ushintsho olukhulu khumbula ukuthi omama vele kusegazini labo ukuthi abakwazi ukuphatha abakwazi ukuphatha imizi baphatha abantwana baze bephathe labo babo emzini yabo lapha bakhumama akhangela izifuyo akhangela abantwana akhangela yonke into lapha ekhaya into kodwa yonke ihlelele so okungehlula ukuthi umama aphathe ilizwe kuyini lokho kwathi nhlo sibona kubusa abantu bangobaba akaze nje umuntu wesifazana nikeze ithuba lokuthi ake angene sibone ukuthi yini engenziwa ngabantu besifazana izikhathi sezintshile manje lento futhi kumele iqale emaqenjini khona lapha emaqenjini nalawa ezombusa zona la ama political parties abantu nxa kukhethwa umuntu ozoyamela iqembu kwesuka mongameli isihlalo babe bakhethe umama esuka emaqenjini nalawa ezombusazwe ipolitical party ikhethe umuntu ongumama imhambise laphana ayoncintisana labanye abancintisela isihlalo sikamongameli simbone umuntu ongumama ekhona laphana abantu bamvotele kuke kuhlale umama esihlalweni sikamongameli ngiyathemba mina ngilesiqiniseko sokuthi singabona utshintsho olukhulu kakhulu ekubusweni kwelizwe kulokho esikubonayo umama akanikeze ithuba nje esikhundleni sona esikakhulu esikhundleni sona sikamongameli ke sibone kuhlezi umuntu ongumama mpela kuleso sihlalo
khona ukubangela ukuthi abanye abesifazane bengaqhasi abanye babo kungakubangelwa yini
umsakazi mina ngowami umbono ngokuhambe senguhambile ngabona enisezikhathini eziningi abantu bangomama baxatshaniswa ngobaba yikho nje kuhlala kuzokala ukuthi umama bodwa nje abaxhasani uyazi ukuthi kuye kuthiwe emhlabeni abantu besifazane baningi okudlula abantu besilisa ngiyazi ukuthi futhi lakhonapho emaqenjini ezombusazwe kuma political parties amalunga ama political parties maningi abesifazana okudlula abesilisa loba nje kuse ukuthi nxa sokukhethwa kukhethwa abesilisa kube yibo abamela amaqembu abezindaweni ezithile kodwa abesifazane babaningi bona abesilisa abakhethwayo befake ezikhundleni ezithile bavotelwa yibo abesifazane singajabulela kakhulu ukubona abesifazane beke bamela phana bethi thina umuntu wesilisa ngeke simvotele sizovotela lo owesifazane abantu besifazane befunda ukuthi omunye umuntu wesifazane uyalungiswa umphele ubeke kahle ekhanda yikho lokho esikuthiwe kulesiphilo sitsho sesilungu esithi you fix another woman's omuntu bangomama sibabone belungisana imichele lesemakhanda bengahlekani bengeyisani bathembane ukuthi nxa befaka umuntu wesifazane esikhundleni bazabe bezenzela labo kungathiwa nxa kuthiwa kuvotela umuntu wesifazane omunye azwakale kuthi hayi mina ngeke ngize ngibuswe ngoba kuzibani ngoba engumuntu wesifazane abantu bangomama kakhulu abanye balalokho basalaleyo nkolelo yokuthi umuntu wesilisa engabusa ngcono umuntu wesilisa engenza ngcono okudlula umuntu wesifazane abomama kumele bafunde ukuthi balekelelane njalo siyazi ukuthi ungalekelelani kwabo kusukela nje ezintweni ezincane nje ezokuthi omama bayilokweyisana balokuthi hayi lo angeke ngimkhethe ngobunje kodwa mase ngafundisana ukuthi omama sibe sithini nxa kukhethwa noma eqenjini le politics leyo sithi namhlanje sikhetha thina umuntu ongumama eqenjini lethu sifuna yosimela phezulu omama bonke bayekele ukuvotela obaba basupporte lo muntu ongumama singabona utshintsho olukhulu kakhulu omama bafunde ukuthi balekelelane
lo-ke bekungolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victor Mathuthu ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye lilale
kwabasanda kusixhumazi ngumsakazo weStudio 7 eVoice of America esisakaza seWashington DC Kwezemidlalo liqhuba nzima iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emidlalweni yokugaqa i-netball eliphathekile kumncintiswano wokudinga intshantshu zamazwe womhlaba okungumncintiswano oqhutshelwa kwele South Africa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi James linqotshwe nge-86-30 ngele-Australia ngolwesihlanu emdlalweni walo wakuqala wathi namhla ekuseni litshayo nge-52-48 ngele-Fiji emdlalweni walo wesibili. Intatheli zindaba yezemidlalo uWashington Sbanda uthi sekungenzakala ukuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yesibaya sikagroup A lingazange linqobe.
Kuzamele iqembu leZimbabwe lidonse gadalala ukuze linqobe lethonga kusasa kodwa amathuba akhona vele mancane.
Ocubungula ezemidlalo uthandiwe moyo uthi bekuvele kuza kuba yisimanga ukuba iqembu leZimbabwe lenze kuhle kulo mncintiswano.
Sikhangele indlela abalungiselele ngayo sihle sibone ukuthi bekungahambanga kuhle emalungiseleleni abo ukuthi behambe bedlala.
kulamaqembu alichumi lesithupha afakwe kuzibaya ezine kulomncintiswano njalo lawa azaphutsha esendaweni ezintathu eziphezulu kwisibaya sikagroup A lesikagroup B azabomba isibaya esitsha esikagroup F lawa azaphutsha esendaweni ezintathu kwisibaya sikagroup C lakugroup D azabomba isibaya esitsha esikagroup G amaqembu azaphutsha esendaweni ezimbili eziphezulu kwengalane kwisibaya sikagroup F logroup G azadlulela kusigaba esilandelayo kwisincintiswano esesemifinal ukuthi azaphumelela lapho ahlangane kufinal lawo maqembu azaphutsha esemsileni kwisibaya ezithi group A, B, lo C kanye lo D bona azabumba isibaya sika group E lapho ayebeselwisa khona ukungabi yiwo amazaphutsha esemsileni ekupheleni komncintiswano ngoba kuzamele kucace ukuba amaqembu ami njani kusukela kwelinqobileyo ukuze kufike kweliphutshe elisemsileni. Sikhangele umdlalo wenguqu. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito uthi bakhangelele umdlalo onzima ngensonto lapho abazavakatshela khona iqembu lenkezi Platinum Stars lona batshikilisana lalo phezu kwengalane yemiklomelo kwesigaba seCasalaga Premier Soccer League. Nyamunga iqembu le FC Platinum linqotshwe nge-2-1 ngeleshisham ngasemandaba. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu le Black Rhinos lizadlala lele Simbabora ngaseBata, iqembu le Dynamos lizanqikelana lele Yada ngaseBarber Fields, iqembu le Triangle lizemukela lele Greenfield ngaseGibo, kuthi ele Herentals lizadlala lele Cape United ngasemandaba. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silo MacLeod Sibanda insizwa edabuka eTsholotsho kodwa ehlabela ekwele South Africa. Nansi ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 ngilalade lalo lakhe elitsha.
Umculo ngiqale ngo-2015 but bengisebenza lamanye amaqembu ngingakabi lelami. Ama-albhamu esenginawo ayi-2. Ngaqala ngadlala iChova Chova igama lebhendi ngayibiza ngathi isikhokho zasejwane. Leli elamanje elilengoma le elithi uthandeka i-album futhi elesibili ngayibiza ngokuthi ngama-double decker traditional dance. So ngiyafisa kakhulu ukuthi ngathola isponsor, ngithola ama-manager ukuze ngincediseke emculweni wami ngoba ngingumuntu ohleli e-creator and music ambhekelelanga ukuthi ngithaye umusic oyi-1.
Kuyena waphamazi abalandeli.
Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngabe abalandeli bangalandelela kakhulu umculo wami ngoba ngumuntu othanda umculo vele kakhulu engikhule vele ngiwenza. Ngithola sesikolweni ngafunda nje izimo ngoba umusic vele wawungihlupha kakhulu. So ngiyacela ukuthi abalandeli belandelele kakhulu ingoma zami. And then into engiyenzayo mina vele kahle kahle ama group engwalidayo asey-2 imusic engafaniyo evumba naleyi sambaqanga isa maskandi sayini. So ngiyathanda ukuthi ngithathe lokhwala lokhwala ngale langa ngaphala ngapha ngihlanise kube into eyi-1.
Ngilethe mbali ukhozisile umculo kaMdawini uMacLeod Sibanda akade sinikana nalapho ixoxa lo ntungameli inkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara.